tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Jona njani mthwakazo omuhle. Siyalambulela umsakazo we Studio 7 lamhlanje ngomgqibelo mhla ka 19 kwenkwezi 2018. Igama lami nguKip Stube. Endabeni zethu lamhlanje, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uza kwethula usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kukankwenkwezi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo.
Icelele MDC ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Kuphe lehluleka ukwenza umhlangano walo eHarare.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituents, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze be.
Kulokuxozela okumangalisayo lapho abantu abahlola khona amagama abo kugwalo lokuvota ole-voters roll. UPrince Harry weLebhilitani utshata loMeghan Markle wakwele Melika.
Bekumnandi and umakoti begqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, sikholisile sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ilizwe leZimbabwe likhangelelwe ukuthi liza kwethulelwa usuku lokuvota ekupheleni kwenyanga. Lokhu kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa lamhla eMtare emhlanganweni wabadla leZANU-PF ukukhankasela ukhetho. Umongameli Mnangagwa utshele abantu abasemhlanganweni lo ukuthi selidumela eMansumpeni ukuthi wethulwe usuku lokhetho.
Kwakuphela kwamwezi unoyi.
Sizaluthulela usuku lokhetho oluzayo ekupheleni kwenyanga yonale. Singakwenza lokhu, saqalisa ukukhankasa okuzwayo. Sizabuya lapha njalo ukuthi size khuluma lani ukuthi lisivotele. Siyabonga kakhulu ukuthi lasisekela ngokuthula singena kuhulumende. Ngake ngeqa umgcele lapho ngisenzela ukuvikela impilo yami. Ngaba yi-border jumper. Nxa ilanga lakho lingakafiki, liyabe lingakafiki. Babe funa ukubulala kodwa okwalamuhla ngikuhulumende lapho esebenza khona ndawonye.
Uthi ilizwe leZimbabwe lidinga uncedo kwamanye amazwe lokututukisa umnotho.
Sifuna ukuthi abantu bakwamanye amazwe basebenze lathi ukwenzela ukuthi sithuthukise ilizwe leZimbabwe. Bese kule minyaka engamachumi amabili singathola uncedo kwamanye amazwe. Kodwa okwamanje sisebenza okumangalisayo ukuthi sithole uncedo oluvela kwamanye amazwe. Sisanda ukulobelana izivumelwano lamanye amazwe ezifika izigidi ezingamashumi amahlanu, $500 million. Okunye njalo sokule mali efika izigidi ezingamabhiliyoni alitshumi lanhlanu, $15 billion, elakho ukusetshenziswa kweZimbabwe. Ngaphandle kwalokho, kulamankampani amaningi kakhulu anjenge-General Electric yeMelika afuna ukusincedisa kwezomlilo kagetsi. Abanye ngabangani bethu abe-China esisanda ukulobelana labo izivumelwano eziningi.
Uthi akumelanga uhulumende wakhe aqhube inhlelo ezigadlameza uZulu.
We cannot anymore live in the past.
Singeke siqhubekele phambili sisenza okwakusenziwa kudala. Sokumele sifunde kulokhu okuhle okwenzakalayo ukwenzela ukuthi sibe lempilo engcono.
And avoid the bad things that happened in the past.
Kumele singenzi okubi okwenzakala kudala. Akumelanga sikwenze loba kanjani.
UMnangagwa uthi okwamanje uhulumende wakhe wenza okwehlukene kakhulu kulalokhu kwakusenziwa ngumnumzana Robert Mugabe owasuswa esikhundleni nyakenye. Uthi uhulumende wakhe kumele alalele okufiswa nguZulu.
As a leadership, we have a different approach.
Njengenkokheli senza okehlukene lobe kusenziwa ngabanye. Mina ngumuntu olalelayo. ngisithunywa senyu.
All my colleagues must do the same. They must listen to the people.
Bonke engisebenza labo kumele benze njalo. Kumele balalele abantu. Kumele basebenzele abantu. Bonke sikwenzayo kumele sikwenzele abantu.
Uphinde wathi kumele kwenziwe ukhetho olubalulekileyo lonyaka.
No violence. We want our elections to be free of violence.
Sifuna ukuthi ukhetho lwethu lube ngolukhululekileyo. Ngasifuna ukulwisana labantu ngesikhathi sokhetho.
It's more powerful. It means we are mature. And ZANU-PF is mature.
Lokhu kutshengisa ukuthi ibandla leZANU-PF ngelabantu abakhululekileyo. Akumelanga siphambaniswe ngabantu abancane abahamba ilizwe lonke bethethisa abanye. Asikwenzi lokhu thina.
Umnangagwa uthi kusobala ukuthi nxa engakhethwa ukuba ngumongameli weZimbabwe uza kuqula umnotho welizwe ikakhulu nxa kungathuthukiswa ezokulima. Bekulabantu abaningi sibili emhlanganweni lo wenzelwe eSakuva Stadium eMtare. Ibandla leMDC elikhokhelwa nguNkosazana Dokozani Kuphe lithi lehlulekile ukwenza umhlangano walo lamhla wokwethula ugwalo lwemanifesto kuZulu ngenxa yokuthi bethuselwe ngalabo abacelele MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Jamisa. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ibandla leli bekumele lethulele uZulu ugwalo lolu eHarare olulesihloko esithi Building an Economy to Support Transformation kumbe Best eMandela Hall emagcekeni eHarare Showgrounds. Umnumzana Nixon Nyikadzino unobhala jikelele webandla leli uthe bethuselwe ngabatsha becele elikhokhelwa nguChamisa ababizwa ngokuthi yiVanguard ukuthi baze bathwalisa nzima abantu abahamba emhlanganweni lo. UNyikadzino uthi lokhu yikho okwenze ukuthi kube labantu abalutshwana abahambe emhlanganweni webandla labo.
Into eyenzekeleyo ukuthi silabantu abathiwa labana iVanguard likaNelson Chamisa. Abantwana bayahlukumeza abantu, betshaya abantu ema-constituents, ema-district ngama-wards. So abantu bona labo ngoba abamise ukuthi abantu beze bengafikela ukuthi we emhlanganweni wethu.
UNyikadzino uveze njalo ukuba balobufakazi ngodaba lolu njengoba sebetshele namapholisa ngokubehleleyo.
Sizokhuluma lamapholisa ukuthi bedinga abantu bona labo kade behlukumeza abantu bebotshwe and even laye uNelson Chamisa kufanele engumuntu ongumthungameli owabantu not ukuthi ebehlukumeza owethumeza abantu ukuthi bebehlophana ngabantu yikho asikuthandi.
Kodwa abibandla leMDCT elikhokhelwa nguChamisa bakulandule lokhu besithi kuyamangalisa okukhulunywa ngabantu ababucelele MDC elikhokhelwa nguMakhuphe. UDenford Ngadziwore unobhala ohlangothi lwabasakhulayo eHarare kucelele MDCT ekhokhelwa nguChamisa uthi bona baqhuba ezokhetho hathi ukugijimisana nabantu abachitha isikhathi sikaZulu besenza izinto ezingakhanyiyo.
So whatever zvotaura kuMakhuphe netim yao
ndirasokuphosa ukukhulunywa nguNkosazana Khuphe labanye bakhe kuyikwenza kwabantu asebephelelwe kungabantu abadinge abantu kuma-constituencies abo babaswele. Abantu kabalandeli muntu kungikho angabasiza ngakho.
Inkokheli yaleli bandla okubalisa uNkosazana Khuphe kayihambanga emhlanganweni lo ngenxa yokuthi bathi bebesethuselwa yiVanguard yecele le-MDCT elikhokhelwa nguChamisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhasi le-VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusixhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001 0012-465-0318. Nyapinda njalo 0012-465-0318. Ngenani njalo lagu Facebook bukhasile letu LFBOAWLE.
Kube lokuxoxela okukhulu lamhlanje eHarare ngesikhathi abantu behlola amagama abo kugwala lokuvota ole voters roll. UGibson Pepe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ukuxoxela lokhu kwenze ukuthi abantu abaningi kade bengakwazi ukuthi baye ngapi ukuyahlola amagama abo kugwala lwe provisional voters roll. Omunye walabo abalokho bengakwazi abakwenzayo ngumnumzana Bheki Inkosi Sibanda.
Ngokwani lokhu mina vele since ngaregister vele angikwazi lutho angase ngikubone mina. So ngaregister vele angase ngikubone mina mina lokuvota ukuthi idate ibuye ngivote kuphela. So ukukhuluma ngakho lokhu vele angikwazi mina ngikuyinkona lokhu. Bakufake ngaba tshela ba angikwazi mina.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Sindiso Nyati abathi kawatholanga amagama abo kugwalo lokuvota.
Mina kathesi njengoba sikhuluma so ngihlala esitungwita so ngihambe nga inspector Embare so uyabona Embare bathe ngibuyele esitungwita but mina ngiyasebenza so ngivuka ekuseni ngiphenduke soku late endlini kakhulu baba sebevalele lapho ke inspector khona but yeah, well akulanto engayenza ngizabona iplan.
Esinye isakamuzi seHarare umnumzana Mkhatini Ndlovu ohlala elokishini leBuliriri ubengakwazi ukuthi amabizo aseqalile ukuhlolisiswa njalo sowatshintshwa indawo ahlala kiyo.
Okungenze ngangahambi ukuyakhangela ukuthi ibizo lami likhona eluhlwini lwamabizo abantu abavotayo yikuthi kongona kade engakwazi vele ukuthi kongona kuyahamba kekhangelwa amabizo. Then okunye ukuthi kongona se sengitshintshile indawo lapho ekade ngihlala khona so sokukhathana ukuthi ngiphinde mbelokhu engisiya ngale ngangihlala khona hhayi ngibonani kuyangibambelela so ngeke ngikhona hhayi kuzazenza.
Ngasenelisanga ukuxoga leziphathamandla zeZimbabwe Electoral Commission eziqhuba uhlelo lolu. Uhlelo lokubhalisa amagama kugwalo lolu oluqalise namhlanje luzagqitshwa mhlaka 29 ngoNkwenkwezi. Abangabhaliswanga kulolu gwalo balakho ukubhalisa ukuvota kuze kuye phela inyanga. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiu Gibson Pepe.
Le isitudio 7 nesakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Siye sizwe okwamanje esibhadalwe ngusithandekile Mhlanga kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamuhla sixoxa lo nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu yena ehlala khonapha eMelika eNew York kodwa sixoxa laye eseDallas eTexas. Sicubungula udaba lwamabandla ezombusazwe akhokhelwa ngabesifazana ukuthi ngambe engamisana nala lawo akhokhelwa ngabesilisa.
Sikhangela nje iAfrika jikele abantu besifazana bengabantu abancindezelwayo abantu abangakhangeleli phezulu ngaso sokufika endabeni zokubunjilizwe abantu besifazana bebengela yokugijimela phambili maso kwenza so indaba yokhokhelilizwe kodwa ke iqinisweni bebezama ilizwe leZimbabwe libe liyilizwe emazweni amaningi nje jikelele ase-Afrika elizamayo ukungenisa abantu besifazana kungayisikho ukuthi babafakela phambili bebafuqela phambili kodwa bebayamukela nje bebangenisa ezikhundleni ezijikineyo kungasikhangela u-Oprah Mchinguri sikhangela uMujuru bengu-vice president sikhangele nje even uKhuphe obengu-vice president we-MDC siyakhangela ukuthi kuyathakazeleka sibe ukuthi sibone ukuthi abantu besifazana ye bebengafakwa phambili kodwa-ke bebe yamukelwa nje bengenisa kulezo zikhundlu eziqakathekileyo kodwa-ke eqinisweni yikuba kunzima kakhulu ukuba abafazi beyamukelwe ngilizwe jikelele njalo labantu nje abasezikhundleni ukuthi bevume ukuba bona bakhokhele ngabafazi. Bona abantu besifazana njengokwabo labo abakholwa ukuba omunye umuntu wesifazana engangena esikhundleni esinjengesokukhokhela ilizwe ebekwazi ukukhokhela ilizwe ngoba ingqondo zethu nje singabantu beZimbabwe sikhule sibona abantu bakhokhela ilizwe bengamadoda. Siyabona iZambia, siyabona amanye amazwe sibili ukuthi bekulomuntu ongumfazi okhokhela ilizwe kodwa eZimbabwe nje kunzima nyana ukuthi abantu beyamukele abafazi bebe yibo abakhokhela ilizwe. So kunzima ukuthi sithi ama-political parties la aqaliswe ngabafazi nama-political parties azaphumelele. Kope uthe etsuka ku-MDC usuke nje labantu abathe abayingxenye nje abakhanyayo ukuthi bamthakazelela. Kodwa ke ingqondo zabantu baseZimbabwe babona umuntu okhokhelayo oyindoda enguye okumele abanguye akhokhele ilizwe.
Kodwa sesikhangela yona indlela uNkosazana Khuphi aphuma ngayo kubandla le-MDCT. Ungathi kulokwenza lokuba ngowesifazana kumbe abantu bakhangela ukuthi olosekelo oluningi mbani?
Nanso ze ngikhulume ngendaba yokuthi ungumfazi ngingaze ngimkhangele njengomuntu oyindoda Khuphi bengelawo ama-qualities okuba yena ebe nguye intshantshu umuntu ozakhokhela ilizwe. Angeke ngithi angabe ngumuntu oyindoda lamhlanje ubezathola amavoti amaningi. Hayi, singafaki okwabafazi phambili, singafaki okwesilisa, simkhangele nje engumuntu ubelawo yini amandla okukhokhela. Angeke ngize ngithi ubelawo amandla okukhokhela. Ama-leadership qualities ubengelawo nje athe ajiyileyo ukuba abantu bebe nguye abamvotela. So indaba yobufazi leyi abantu bengayigijimelela beyifake phambili kodwa hayi.
Siyabona njalo kulamanye amabandla akhokhela ngowesifazane elikhokhelwa nguLucia Mativenga le-PDP, lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru, labanye nje abaningi. Lawo akhanya awaqhubekeli kuhle phambili.
Umjuru bengumuntu olawo ama-leadership qualities, njalo ngumuntu okhulele ku-government, okhulele ekwazi ukuthi ilizwe libunjwa kanjani. Kodwa ke icala lakhe ngelokuba yena wayevele ephakathi kwezanu PF, ephakathi kwebandleni ekhangele izinto zonke ziwonakala. Lamhlanje maye guquke sithi hayi sefuna ukwenza okwakhe, sefuna ukuqondisa izinto, abantu abangeke sokule trust issue khonapha, abantu abangeke beze bemthembe ukuba nguye ozabahambela phambili. I mean ulamacala akhe ulento zakhe eziningi azenzayo. So okunye asikhangelele ukuthi abantu laba ngabafazi, sikhangele ukuthi kuyini akuphethe, kuyini akukhulumayo kulabantu abangamthemba na. Kunzima ukuthi abantu bephoke ukuvuka bethi sebezavotela i-PDP ngenxa yosokulo mfazi othi hayi. Kumele ngabe bakwenza lokhu kudala, beyakha kudala njengabantu abe-MDC ukuba i-political party mayivele isivele isivunjiwe abantu bengenza njani, bengalandela.
Leyo balaleli bekuyingxoxo lo Nkosazana Tsitsi Chirisere olwela amalungelo oluntu. Sixoxelaye eseDallas eTexas khonapha eMelika. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Namhlanje ke uNtukameli Ngomo ngoyophethe uhlelo liphuma lendaba litshona lendaba.
Ikudibana kuhlelo liphuma lendaba lishone lendaba. Igama nguNtungameli Nkomo. Namhlanje sixoxa lengcwethi kwezokulondolozwa kwempilakahle ngokwemvelo umnumzana Samuel Marandure. Ngiyakwamukela kuhlelo Marandure.
Yabo.
Kuyini kahle kahle okhuluma ngakho kumkhankaso wakho lapha nxa ukhuluma ngokulondolozwa kwempila kahle yomuntu ngokudla kwemvelo?
Abantu uzobe kukhuluma sithi bona siyafiwa sibili kodwa bengazi ukuthi uhlupho lungaphi. Izolo endulo okhulu labo khokho bethu babekula baze bakhokhowe kodwa namhlanje abantwana bangena 20 years, 30 years, 40 years sebetshona phansi. Kulento ezithile ezimbangela kodwa inkalakahle yangikhona yikudla. Ukudla sokuqede abantu emakhitsheni abo kuna besithi bayakholisa. Nxa namhlanje ukukhangela ukudla ofane ukudle kufanele ukukhala lokho inkukhela ungangiphilisa na okuya ngulala abantu uzwa begome namhlanje besihlupheka besiba lobuhlungu iproblem ukuthi kona badla ukudla ongayisikho
ekahle kahle ukudla othi kubulala abantu ikuphi ikudla okunjani
Sengivalisa one, inyama imhlobo yonke yenyama. Number two, I dairy products, cheese, ice cream, chocolate, anything iye to do nge dairy iyabulala. Number three, ichukela. Ichukela ichukela manje finish ya. Encane ichukela, ichukela iyabuya in many different ways. Enye direct ungayifaka phakathi kweporridge yakho nomphakathi kwetiye yakho kodwa enye ibuya phakathi kwamakeke ama-biscuits i-sweets abantu sebebhelele ichukela because ichukela causes a lot of acid in the human body abantu bayadla ichukela bathi imnandi manje nxa singasadla ichukela engingasanathi amahewu nxa uhlanga lo mngane mngane akungidingela ikhokho khonapho uyazidingela ukufa Number four, these cooking oils as kona namhlanje zonezi. Nansi into ezibulalayo. Kanti pho abantu badalwa ukubana baphile ngento ezimilayo emhlabathini.
Yiziphi izinto lezo okhuluma ngazo othi wena yizo kumele zidliwe ngabantu?
Lapha ngikhuluma nxa umuntu edinga ama-carbohydrates anike i-energy. Kufanele udle ama-small grains. Nxa ngikhuluma lama-small grains lapha ngikhuluma labo nyawuthi, amabele, oborapoko, abongoloyi, abobhali. Yizona into ofanele uzidle for energy. Sithi lapha ifethi, umzimba na uyayifuna ifethi. Kole nga evira kubo majarina, aiseko rakiyane ya bulala. Ifeti ya kufumasi, come out of nuts. Nga kuma nga bo nuts, lia panoga ma kulabo cashew nuts, kulabo nkelo. Interest na inenge ziyo, those natural nuts gives you the fat required by your body. Abantu abane selection pa nga ye cancer. I cancer will not warn you that hai, uya bona katesi mina sensems, mina okse nkula konapa. Hai, ya bi kula upela, wena ui feed. Zone zena nitu kate nizivarisa abu nyama, abu chugela, abu mafuta, abu kago. Those are the major feeding foods for the cancer problem.
Uchilo ukubana inyama yonke kayi ulungelanga umzimba. Kepha abezempila kahle labo dokotela bathi inyama yenkukhu ilungile ungayidla iloba nini kanti enkomo layo yebo ungayidla lapha lalapha
abantu dokotela abaphuma kuleyo line who are following the natural remedies now where kwazi ukuthi hayi ngale it's business I'll give you an example ukuthi kona ubone ukuthi kona wena njengelizwe lakithi lezimbabwe where there are laws ukuthi kona nxa uphakisha igwayi uhlubhala ukuthi harmful kodwa still the government iyabe isupporta tobacco farming why because it's a cash cow so akwethusi ukuthi lawo dokotela bathi kufanele bakhulume njalo ngoba the pharmaceutical business is a big business
hayi siyabonga babu Marandure ngokuba lawe kuhlelo bekukuhle kakhulu
nami ngiyabonga
lolo bekuluhlelo liphuma lendaba lishone lendaba silomnumzana Samuel Marandure ingcwethi kwezokulondolozwa kwempila kahle ngokwemvelo tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguntungamili inkomo
Siyabonga kakhulu ke Ntungameli Nkomo ube lempela viki enhle mfowethu. Unkosana Harry wakwele Bhilithani lamdla ujade lomlingisi uMeghan Markle wakwele Melika esigodlweni sendlovukazi yaseBhilithane eWindsor Castle. Weza Jesus Banda usethulela lolu daba.
UPrince Charles nguye ophelekezele umalukazana wakhe uMeghan esiyamnikeza umntana wakhe uNkosana Harry eSt George's Chapel ngemva kokuhluleka ukubuya kukayise kaMeghan umnumzana Thomas Markle kulandela ukugula kwakhe ngesifo senhliziyo okumenze walaliswa esibhedlela. Izigidi lezigidi zabantu emhlabeni wonke jikelele bezibukele kumabonakude. Kukanti inkulungwane le nkulungwane behlele kudolobha elincane leWindsor lapho bame emgwaqweni befuna ukuthi chazi labo abachadayo ababili laba abahlanganiswe phambi kwabantu abangamakhulu ayisithupha okuhlanganisela indlovukazi uQueen Elizabeth waseBrithani ongugogo kaHarry, abadumileyo emhlabeni, abangane babo kunye nabaningi abasebenzela ukuthuthukisa lokusiza uZulu weNgilandi. Ngemva kokuhlanganiswa kwabo, unkosana Harry lo Meghan asebebizwa ngokuthi nguDuke lo Duchess of Sussex, bagade inqola edoswa ngamahatshi bebhoda emgwaqweni yedolobho leWindsor, bebonisa uZulu ngokuthokoza kwabo ngelanga labo elikhulu. Sihlangane lo mnumzana Sibusiso Ncube oyisizana naseZimbabwe kulo mcimbi.
Bekumnandi and umakoti ubegqoke kahle, into yonke ibukeka, ilanga lalo liphumile, hayi. Kholisile. I don't know how many ukuthi kuzaba le isikhathe singakanani ukuthi siphenduke futhi sizokholisa kanye basifisele inhlanhla.
Omunye ebesemcimini lo isizana neSouth Africa ubuhle Chabalala.
Sanibonani, silana emshadweni waka Prince Harry and Meghan Markle. Lana eWindsor, UK, England, sithi unkosi ababusise emshadweni wabo.
Bebebaningi abantu abamnyama abaze ngobuningi babo kulo mtshado ukuzosekela uMeghan nangomunye njalo odabuka kwele Zimbabwe.
Imi uManyathi ngilapha emtshadweni wesikhosini, siyajabula ukubona umuntu wesintwini etshade esikhosini. Sijabulile kakhulu njengoba libona lisizwa abantu bekhuluma sibaningi. Siyamfisela inhlanhla.
Lamuhla ntambama kulo mcimbi omkhulu. Lapha abangane babo kunye labadumileyo kwezomculo kwezemidlalo, abalingisi ogoqela unkosazana Oprah Winfrey, umnumzana George Clooney, uSerena Williams, Elton John labanye abaningi bokuzithokozisa bazijabulisa ke namhlanje. Akulalwa, ziyawa eWindsor Castle. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezra Jesus Bani.
Siyambonga kakhulu ke u-Ezra Jesus Bani lokhona ngale ke kwele Brithani. Ubeloke ke esithumezele okuningi lapha ke ku-Facebook la ku-social media endaweni ezitshiyeneyo. Siyabona sibili usithumezele impikitsha emihle kakhulu. Nxa lifuna ukuthi liyibone limpikitsha, hambanini ke imfanekiso yangkhona iku-VOA Studio 7 lawo-VOA Ndebele. So ke nxa ufuna ukuthi ukhangkhangele ubone ukuthi bebegqokeni njalo lezo besenqoleni lyanangazane lugebhezi, uzazibonela la ukuthi kunjani. Kulabantu ke abasithumezele umlayezelo ababili abathathu. Umnye wangkhona nguMavis Sande othi ya, mina ngiyabona sibili ukuthi okwenzakale khonapho khonokho kuyabukeka kakhulu, njalo sibafisela inhlanhla ababili laba asebethe bajada. Silethemba lokuthi ke umlimu uzababona phambili. Kuzobeka uPinky Spanda uthi hallo, zihlobo zami linjani? Lelabo siyakubingelela khona ngapho ke Pinky Spanda. Kuzobuya njalo ke lo Lina Kitso uthi ye, ngiyalibona lami zihlobo zami. Sesilo baba ke uApostle Midian Dube umfundisi omkhulu khonapha ke ecingweni. Baba mfundisi kunjani?
Ngiyaphila Dube kunjani?
Hayi ngiyaphila sibili, 1 minute sibili. Akutsho ukuthi ubone njani umtshado wababili labo uPrince Harry lo Meghan Markle?
Mina ngibone angani kube isibonelo sokuthi abantu ababili mabethandene ngeqiniso bayanelisa ukuphuthisa amabhubho abo. Kimi ngathi kube yisibonelo, kube yi-inspiration ebantwini abatsha le bantwini abasemtshadweni, mhlawumbe abahleliyo emtshadweni, ukuthi as long as lifuna ukuqhubekisela phambili uthandano lwenu, konke kuyenzeka, konke kusemandleni, konke liyakwanelisa aluba likuplana likufisa lonke lindawonye.
Ye, siyabona ukuthi uMeghan Markle umuntu omnyama kuzobuya ke ngale phela iRoyal Family. Siyazi ukuthi usesikhosini sibili, kuyahambelana khonokho.
Ye, kati vele umhlaba esesihlala kiwo Dube usuyiwona lowo oyemitshado ehlangeneyo.
Ye, isikhathi
ngama-mixed marriages.
Ye, isikhathi Dube, siyabonga kakhulu. Ungathinela kusasa Dube, ye. Singahlukani nanzi ebesikhokhela indaba lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzakwethulela uZulu usuku lokhetho oluzayo. UPrince Harry utshada lo Meghan Markle wakwele Melika. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lamhlanje oluyivalelisa wonke Dube.
Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.